kucatshangelelwe ukuba kuzakuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver awokupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum, umshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold, umchayeli uzahlawula ama-$50 emelika i-US $50 ukupaka santando okwamaviki amabili, kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza $30 emelika i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo, umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho, uthi kabanamali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imibono, kodwa-ke hhayi nje wabona sebekusifakile sesizathatha nje akhona lokhu, kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu ebhadalele i-30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula, so ukuthi ubhadalele i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thathiwa Nyoni ulo mbono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkhona ziyadura, ungathi $90 per month mina ngiyabe ngihola malini nxa kuzakuthi iphaki ifuna $90 per month mina ngiyabe ngihola malini, akula phela umuntu ohola more than $300 whatever. So vele hhayi lokhu asikwazi ukukuvumela.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Komo.
Imota singanithi i-punishment kuba lanto ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le-BP je kuba le mota
ngobulawayowhereas
izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 yinje iyaqhubekeka impilo yankhona i-easy, yazihambela we-evo yakhona uzifake lapho yakhona around the country yakho uyoaa uyahamba uyapho yakhona ngela problem dani ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathese ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuzakwenziwa ngomva kwephathingi le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke iba khona, yikho sekudingeka manje. Yebo, kambe siyakuzwa lokuyana ukuthi imali iphuma ingalindlela, uyabhadala ngenyanga dale ngemva kwenyanga ezingaka mbamafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka baphaka izimota zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo usulungisa imigwaqo yonke ithemba iyafika $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe lo-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye, ikhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.